Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagazi ngolwesi sano mshaka 6 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguntunga milinkumo ezihamba pambili. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi sehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe ngomvulo phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees. Umongameli weMelika usekhethe onsundu njalo oyisitabane ukuba yisekhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi phezu kokudilika komnotho avume ukuthi uhulumende wakhe usehlulekile. Umnangagwa utshele umhlangano wabasakhulayo bezanu PF eHarare izolo ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizama ukumgenqula embusweni ngokudiliza umnotho lokukhwela intengo yezinto mahlayana nje. Nanka amazwi kaMnangagwa.
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes.
Siyakwazi ukuthi kulabanye bethu abasebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende ngokudiliza umnotho lokukhuphula intengo yezinto. Uhulumende wami uphezu kwalo lolu daba. Izephu lamthetho zizajeziswa.
Malcontents and the counter-revolutionaries.
Lawo be kungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wabasakhulayo bezanu PF izolo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMnangagwa kumele avume ukuthi sokumehlule.
Kulusizi ukuthi uPresident Mnangagwa uyagcwigcwiza sephongukuthi kulabanye abantu. Thina sibona lapha ngani ukukhomba ngaphakathi esithi internal conflict. Utsho ukuthi izanu PF iqabana ngaphakathi ngoba landikuzile abama industry labekhomesi besithi ilizwe leli liyabulawa yi-corruption lemthetho engayisiyo. Okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi izanu sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe uMnangagwa le administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutshontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone umthwangwa oyispokesperson ephuma mhlophe esithi kuyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki sibe zikhala. Umthwangwa anti uyispokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuzanu labaku industry labaku commerce edebe khotha amathe ezanu sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigciza nje seswele umuntu omdala ukuthi ngathi thina njengebandla elitsha sila ma-economist abantu abafundela ezemali lomnotho sibona ngani into yokuqala ikuxotshana le-corruption siyiqede sithi du amasela wonke aziwayo atshontsha igold atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwatholakala 50 million abazange babotshwe.
Uyatsho ukuthi umnankagwa ube khuluma ngamalunga ebandla lakhe leZANU-PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuZANU-PF ziqondiswe kubandla lenu. Ube ngakhulumi ngani yini lapha umnankagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngithile ukuthi umnankagwa uyagcigcwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni, abanye bathi hathi ukhombe i-CC, abanye bathi hathi ukhombe i-opposition, abanye bathi hayi ukhombe abantu bezanu-PF. Kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu. Thina sibatshela ukuthi hayi ama-function bazifakela. Kungaba liqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi umnankagwa ukukhomba thina, kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu bezanu-PF ngoba umthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza. Thina asikho kuhulumende, asiza ke sibambe imali kahulumende. Yikho ke lapha umnankagwa wenze igcwiza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi ZANU-PF yiyo esimhlamukela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ababalisi bathi labo bazaphatheka kuhlelo lokutshengisela okuqoqwa inhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu ngomvulo ikhonona ngokukhwela kwembhadalo yesikolo ama-school fees kanye lokudula kwezinto. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi abantu kumele babambane ngomvulo batshengise uhulumende weZANU-PF ukuthi bathukuthele ngokubhidlika komnotho okuqhubekayo. Umkhankaso lo uphansi kwesihloko esithi hashtag fees must fall kumbe national shutdown. Ukhuthaza abafundi ukuthi bavale amakolishi ngomfulo lo ukuthi uZulu engayi emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seyathuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Uhlelo lolu abaluthungamelelayo ngabafundi kuzathi ke ababalisi izisebenzi zikahulumende labazali labanye abathintekayo ekuweni kwezinga lezemfundo kukanye lomnotho sikhangelele ukuthi baphatheke. Simatasa nje siguguzela lokho
manje njengoba sibona kuke kwaba lenhlelo ezifanayo zingaphumi lokubambekayo libona ungani kathesi kuzaba ngcono na?
Umzabalazo akusinto yosuku olulodwa ebuya lula. Sikhangele ukuba konke esasikwenza lesikhangelele ukukwenza manje lesikhathi esikiso manje indima isivuthiwe. Kunenge sikukhangelele ukuthi kuphume kodwa kukhulu okukhulu sikhangelele ukuthi kutshintshe izinto. Intengo yezinto ezitolo, iholo lababalisi, imbadalo yemfundo. Thina-ke njenge-ATUZI lanxa abafundi besithi kwehliswe ifees thina sithi uhulumende kangene nge state funded education okukhulu nxa usempini Chris awukhangela ukuthi siyehluleke kangaka ukhangela ukuthi kufanele kwelinye usuku unqobe
sike saxoxa labanye ababalisi abathi bona bayisaba ukuthi bathathe inyathelo elifuna ukuthi lilithathe lina likhuthaza amalunga enu ukuthi enzeni kakhulu labo abathi bayesaba
ukwesaba kwabantu eZimbabwe kwaqala kudala mhlawumbe kwaqala isandu ukuthatha ilizwe lapha abantu beZimbabwe bavukelana khona uhulumende la usekusebenzisa ukwethusela ukuze abantu besabe ukwenza abakufunayo kodwa ke kwabo kwagwala akulasililo batho njalo abadala kodwa sithi thina nxa ungesaba imbali izaku kona kusasa isiveza ukuthi wena nguwe owenza abantu beZimbabwe badubeke ngithi ke abantu bethu amalunga ethu sivele manje sifile kwini esikwesabayo sivele manje siyesatshiswa siyabotshwa siyachaywa kwini okumele sikwesabe singayisaba ngoba noza silungisela asibuyele emuva abantu kathesi manje bonke bakhomba iminwe kithi asithulanga ke lamhla sesisithi mhla ka 9 uhulumende kaqondane lazo izikolo sezivaliwe nguye okumele azenze zivulwe
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi uhulumende wethukile phezu kokutshengisela okuqoqwa ngabafundi ngomvulo osokwenze watshela abezomvikela ukuthi baqaphele. I-Chronicle ithi uhulumende uphakathi kokubhalisa ababalisi okumele abhadalele abantwababo imali yama-school fees. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Kulise lapha emsakazweni kama usibongwenya lapha eGoli. Ngisabuka ngitabuka ePlan 3 eMpandleni. Angithanda ukuphikisana la ma-analyst then emsakazweni lapho uMabhena lalo omunye ubaba okhuluma eseblog we-analyst la. Indaba ye-NATO le-Russia. I-NATO ayikazi yaba yi-threat ye-Russia. Ngicabanga ukuthi i-NATO isizathu ikhona namhlanje kwinxa yokuthi ivikele labo abalezandla ezimfitshane abangakhoni ukuzilwela lokuzivikela esiqhwageni lesikholo leso sizwe ukuthi ayiRussia ungabheka amazwe ase-Eastern Europe lapha abalekangena kunatho kungenxa yokuthi ngoba saba isikhwaga leso abathi ngurussia bazibona bengavikelekanga kurussia ngoba irussia injongo yayo ukuthi ibuyele lona la mazwe abiza kuthiwa yi-Soviet Union kudala iyabambe ngodliyi angene ngaphansi kwayo yikho nje sibona impi yase-Ukraine namhla yinjongo yerussia laphana hhayi ukuthi NATO i-threat kwatintini irussia ifuna ukuthi ithathe umbuso ikhiphe laba basembusweni e-Ukraine ifake i-puppet government yayo yiyo okudala lokuzama behluleka manje bayibona ukuthi into yabo ayingeke iyenzeke yikhobezama ukuthi balwe ukuthi babasuse i-government ekhona manje eyase-Ukraine injongo sisizwile besithi baliberata abantu base-Ukraine kodwa ngizuza ukuthi ubaliberata kanjani abantu abangakufuniyo ngoba uyabona ise-Ukraine ukuthi bayizonda lokuyizo onde Russia ngisho lalaba bakhulumisa iRussia abayifuni
sanibonani Ntunga liyaphila hayi thina siyaphila Ntunga zamani ufundisa abantu nxa bekhuluma kustudio 7 libatshele istudio 7 asiyo yokuthethisa abantu abanye basuka babesebethathe ngani umsakazo lowo ngowabo kanti nina liyabalisanza inhlelo lezi ukuthi zibe ngezomuntu wonke abanye zicina sengani sezibaninki isinhliziyo lokuthi bakhulume ngayo ngoba uyafica abanye sebeyenza ungani ukuthiwa ngiyawo ekhuluma okakhe yabe efake inhlamba kulokuthi afake imibono ezwakalayo ukuthi yena ufuna kube njani elizweni hhayi uphonga ukuthi ubani yinja ye ubani ngabe uyabulawa he ubani ngabe kuyabuye amabhomba abantu bachaya izulu zinhlamba zonke leziyani kanti thina siyaba singafuni kube njalo leli sizathu la ukuthi wena ufuna ukuthi ilizwe nqali kusa likuse njalo nxa wena usiyapha ngokukhuluma inhlamba pho usasa nxa usubusa uyabasubusa uhlezi phezu kwenduku abantu baphonga ulalela wena bangasoze baphendule ngendlela oyabuyiyo yona lokubuseni uzaba njalo awekujinji
Salubonani basakazi Studio 7 bingelele labalaleli mina nginombono lapho ukuthi kanti lo mbuzo engizibuza wona ukuthi kanti amaholi bethu abangama-members laphana eParliament amalungu eParliament imithetho eyinye abasuka beyibhasisa lo Minister of Finance osuka eyibhasisa basuka beyihluzisile sibili bayibona ukuthi into elengqondo silweze beyenze ibe ngumthetho noma ibe i-benefit for bona or bazicabangela bona bodwa ngoba sizothola bapasise ukuthi bona njengamalungu ephalamenti bangathenga izimoto ngaphandle kwelizwe ezemali elingana ne-$60,000 sibuye simangale ngoba sizothola imali abayiholayo incane bakhala ngeholo labo bathi lincane kakhulu so lo mthetho uzobanceda kanjani ma kuyukuthi bona umholo wabo vele umncane ulingana ne-$2,000 or $200 so umthetho lo usupase njani nifile ukuqalini
salibonani salibonani basakazi baka studio 7 okhuluma ngoJay Moyo hayi lapha basakazi ngilengihlupho la kunini nithumela ama audio ayikho le audio M1 esabalo angazi olokhu inamba leya lisayisebenzisi mna lokhu ngirecord entweni engasebenzi hayi ngiyacela limphumele egcekeni ukuthi uhamba njani
Salubonani ku Studio 7 basakazi bethu nonke ku Studio 7 nabalaleli be Studio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala Khumalo yilani egoli bakwethu bengithanda ke lamhla ukuthi ngiphawule ngalokho okukhulunywa ngabahlaziyi ababheka ukuthi kungani abantu bengayivota bethi abantu abasafuni ukuvota abantu sebakhalala ngokuvota ngibona lokho akulona iqiniso iqiniso yikuthi bona abahlaziyi laba abekho on the ground ebantwini akukho lula baba bobaba labomama ukulungisisa izincwadi eZimbabwe kusukela nje encwadini zokuzalwa kusiya kuma birth certificate kusiya esithupheni akulula akulula kuyizima kakhulu ene ngapha kumele udinge ukudla isibonelo ngami nje ngangine birth certificate encane kumele ngishintshele ku birth certificate enkulu kwaze kwadingeka ukuthi ngiye Harare ngiyoyithatha khona so emuntwini ongenamali zonke lezo nhlelo ukuthi azaza yele ukwenza yonke leyo nto mbona ukuthi kungaphezulu kwamandla abantu bayafisa ukuvota kakhulu that's why ubona kuma star rallies enziwayo kusiba labantu abaningi kakhulu abantu labana abaningi ubuningi babo abaregistana bayafisa ukuregister bayafisa ukuvota kodwa indlela yokuthi uthole zonke lezo zincwadi akukho lula
Salubonani, salubonani bangani bami, salubonani hlobo zonke na Studio 7 abasakazi abahle hayi ngithi ngigqugquzele lokho engangihlezi ngikhuluma ngakho ngithi nabantu sihlupheka ngezithupha bangani bami elingelazithupha la mabhedi mina engangikhuluma ngithi angilalutho hhayi asambeni emnyango wama-ofisi bangani bami asambeni asambeni ngokuningi ohulumeni usecegise kakhulu ukuzimadi sikuthole ma-homeaffairs asambeni siyothatha izithupha bakwethu lami ngikhuluma nje senginaso isithupha sengingumuntu lami ongangithola ngiphethe isithupha kathesi hayi kabona ngiyambonga ucomrade i-team nangakho kwadoda hayi usebenzile wena osolayo sola asali kodwa iqiniso yikuthi sondela ubone ukuthi isithupha le bheda ngeke ukuthathe yini hayi asambeni babhethu sambeni siyothatha sambeni mina ngikhuluma nje ngempela yena engangikomplaina kakhulu impela ngicela ukuthi ngabe uba ku-idim nangakho uyacebe uyasicekisela ukwenzela ukuthi sithole lathini isifanelo hhayi usecekisile bafowethu cekisile icekisile ikhehla elicala kulanto esingayenza bafowethu
asambeni ngokuningi siyethatha sandeni sibili zingayisabi akulalutho lani lengithi maybe kuzabazima mhlawumbe siyathatha hayi ngithethe kahle sibili khona phekezi lami ngithethe kahle impela sengumuntu ophilayo ngiyabonga ama-studio 7 umsakazi wonke abasifakazela wona abasincedisa ngawo ngibonge kakhulu ngokukhulumayo ngupamona ungwenya ngikhona phekezi bona
ngiyabingelela kunamhlanje ngingumfoka mafu endaweni yasenyathi ngizothanda ukuphawula nje kancane kule ndaba ethinta i-transport uhulumeni bafuna ukuthi abonelele ukuthi le nto ayenzakalayo ukuthi i-transport kube yinto enzima ukuthi zitholakale ukuthi abantu bahambe baye emadolobheni lapho abaphanda khona nalapho abasebenza khona njalo kube sekusiba yukuthi idola litshone phansi livumbuke litshone phansi livumbuke lokho kucaca ukubala nje ukuthi ayikho into ayigwanisayo azoyenza and le nto izosisa ubuhlungu kakhulu ngoba izihlobo zethu zobe ziyazama umsebenzi abanye bayathengisa but right at the end abanawo umsebenzi total kodwa-ke kunzima khona-ke okunye kufanele kwenzeke siyacela ukuthi amapolisa maweme ukuxotshanisana nezimoto ezilayitshe abantu and lokho abantu bakwenziswa yindlala esiswini ngoba kuthiwa indlala isusisele esigangeni lingele ekhaya liyocela ukudla linzinze libe ngumuntu oqondileyo lokho kubuhlungu kakhulu ngokuba uma sikukhangela kumanje ama-transport awekho kodwa laba abantu bama-wonder fit babazamayo ukuthi bathatha abantu bababeke ngokwenzeka lokho kade kusenzeka bekuba ngcono kakhulu ngoba abantu they keep on doing their jobs nanoma bekuba nzima kodwa bebekhona ukhona ngalokho okuncane bafake isinkwa etafuleni in other ways they have to make maybe a plan to create up the space for those people like abasebenzisa izimoto ezincinci ezifana nokuthi zingathi ama-wonder fit nabo-grandvia nezinye nje imoto they have to ukuthi bazifayine ngaphansi kwenye inkampani if they can't do that vele as long as kusasenjalo basezoqhubeka abantu belayisha ngoba indlala yiyona ebenzayo ukuthi bazibagcine sebesesimeni esikanjalo it won't be solved without a solution but the other thing that they have to do they have to try to make maybe a figure to them ukuthi bazobafaka ngaphansi kwenye inhlanganiso if they can't do that I don't think ukuthi kusazoba nzima kakhulu and uhulumeni makayeke ukuhlukumeza abantu ethumelela amasosha akhe noma amapolisa akhe kuthiwa makaxeshanisa abantu kufintshisa indlela lokho kuzoba yinto enzima kakhulu ngoba umuntu siyazi ukuthi ngastraight yena senzeni kodwa ngolunye usuku nathi sizofuna ukuzilwela
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba i-World Health Organization ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abayisigidi phose ezilitshumi lanhlanu 14.9 million phakathi kukazibandlela ngo-2020 kusiya ekupheleni kukampalakazi ngo-2021. I-Reuters ithi eleBhilitane selithole isigidi ezingama chumi amabili lantathu 23 million eyantshontshwa kwele Nigeria ngwaye ngumholi walelo lizwe owayebusa ngochuku umnumzana Hasani Abacha. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekethe owesifazana onsundu njalo oyisitabane uKarin Jean-Pierre ukuthi abe yisikhulumeli sesigodlo sakhe White House Press Secretary. UKarin uve ngumsekeli wesikhulumeli salesi sigodlo uJen Psaki yena ozatshiya lomsebenzi mhlaka 13 kulinyanga. Lokhu ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi isitabane kumbe umuntu omnyama angene kulesi sikhundla. UBiden wathembisa ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. asebafakile ezikhundleni lezi bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris yena uKarine Jean-Pierre kanye lomahluli weSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Umongameli welizwe uBiden is going ahead lokuthembisa awayekuyenzile during the election campaign ukuthi abantu abamnyama wayengasoze ebakhohlwe ngoba singabuyela during the primaries ukuthi babe ngupresident. Siyakwazi ukuthi umongameli uJoe Biden wayesedliwe ngama-Democrats from Maine to amanye ama-states, but what is the figure South Carolina lapho kule majority yabantu abamnyama labo Clyburne bamuvusa. Siyakhumbula ukuthi he was out of the picture to be nominated president of the country until abantu abamnyama abantu abasundu came and backed him 100% and then everything turned. Sabona lathi during the election ukuthi 90% of the black women bavotela uBiden. Sesibone kathesi ukuthi sefake abantu owathembisa bona ukuthi wayezabafaka ama-minorities lapha abantu abamnyama ama-Latino ama-Native Americans lama-foreigner nje ama-immigrants. Siyabona omunye ubhuti ovele Nigeria is in the White House budget office njalo nje. So lay he trend engathiwa is the beginning in the politics of America. Siyabona ukuthi izitabane vele zazingavunyezwa anywhere in the administration offices for any government position, but kathesi sesibona ukuthi in those critical positions iyamelika ayisakhangeli ukuthi what is your sexual orientation or uvela kuphi, bakhangela italent lakho ukuthi can you do the job.
Isiyazi ukuthi kulokhetho lwamalunga ephalamende ekupheleni komnyaka ubona abantu abamnyama besekela uBiden lamademokrasi yini kulolu khetho ngasekwenzile ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu?
Kuqakathekile for the elections ngoba kathesi sibona indaba ye-Roe versus Wade ekuthi abantu bakwanise ukuyenza ama-abortions ngathiwa isiza khitshwa yi-Republican-backed court ngoba siyakwazi ukuthi the highest court in the land for the past 50 years ibisupporta the right of a woman to do what she wills to do in terms of governing her body. So kathesi sibona i-Republican majority court isifuna ukutshintsha kakhonokho and sibona ukuthi ngama-midterms lawa kathesi kukhanya ngantho ama-Republican angantho azanqoba both the House and the Senate, but ukuphuma okulika okuphume indaba le eyama-abortions ukuthi kasoze avunyezwe in America ngantho sokuvuse ama-Democrats amaningi. So ngantho izaba hi-pivotal rallying cry for ama-elections ama-midterms ababuyayo ngo-November. Ngiyabona mina ngantho kathesi it is up in the air ngoba besikwazi ukuthi vele ama-Democrats ebezadliwa, but kathesi ngendaba zona lezi as a Roe versus Wade hayi sozaba le nkinga lapha kuzaba njenge okukhona kathesi ngathiwa there will be 3 or 4 votes or senate seats going the other way, not what we were expecting.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe njalo uhlala e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uMongameli Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi usehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees ngomvulo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden ukhetha onsundu njalo isitabane ukuba isikhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yaleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.